abezempila kahle bathi kulabantwana abaningi abalesimo lesi esivame ukuvela enkabeni yomntwana evuvukayo icine iphuma ubomvu. Kwesinye isikhathi umntwana uhanjiswa esibhedlela lapho ahlinzwa khona ngodokotela abalolwazi ngesimo lesi. Unkosikazi Siphilisi Wenyathi ulomzukulu wakhe owalatshwa umkhuhlane lo.
Umzukulu wami wayele la umkhuhlane wonalo swa-operate, useright kathesi, swasila, uyaphila.
Odokotela bathi kumele abantwana behlolwe sonke isikhathi ukwenzela ukuba belashwe umkhuhlane lo. Ingcwethi kwezempilakahle udokotela wedwa Ndebele uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane we-henia umkhuhlane i-henia iyenzakala endaweni ezijiyeneyo, iyakwanisa ukwenzakala esibhonweni, ikwanisa ukwenzakala lapha enqulwini kumbeni esenta phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So i-henia kuyi kuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nxa esamncane siyamelela athi angakhula nxa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Udokotela Ndebele uthi ulakho njalo ukuhlasela abantu abadala.
Kodwa i-henia eba khona kwezinye indawo njengaphakathi laphakathi kwesisu lalapha enqulwini ifanele ukuthi ivalwe masinyane ngoba amathumbu angakhanywa avalelwe phandle kuyabe sekuvaleka amathumbu wonke kube sekusiba yi-emergency umntwana uyabe senid i-operation. So lezo kufanele zivalwe zingabonakala i-henia. So kungakhonzelwa yikuthi umuntu azale lakho kumbeni nxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa ukuthi kube le-henia especially ebantwini abakhulu kuyabe kuyikuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiyo leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe i-operation.
Usikhwica Mfundo Solayo Ngwenya laye uyagcizelela ngalo mkhuhlane.
Nxa i-henia le ingazange yalungiswa kuyikuthi amathumbu sengenile abanjwa ke kuleso sikhala kuyabonakala kube lengozi umuntu aswele imphefumulo wakhe ngenxa yokuthi amathumbu asebanjiwe. Ithumbu yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni kahle yomuntu. I-henia ke ngumkhuhlane wokuthi inyama kumbe amajwabu omuntu asuka abelusi kuyokuthi izitho ezinjengokuthi amathumbu zibe sezingane ziyaphuma ziyavela kodwa zingaphansi kwesikhumba. Yikho kuthiwa i-henia ke umuntu uyabe engani uyavuvuka kwesinye isikhathi engafithizela kubuyele phakathi ngoba kuyabe kungamathumbu.
Umkhuhlane lo uhlasela ikakhulu abantwana abangabafana. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ithi i-henia iyingozi uma umuntu enyikela ukwelatshwa masinya ngoba ubomvu bulakho ukuphazamisa ukugaywa kokudla emzimbeni. Ngimele i-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.